khanya ngani ushaha lo inhliziyo yakhe besimnyama le nzondo sibili zonda abantu abamnyama. So kuyatshengisibana ngumuntu nje ongathandiyo abantu abamnyama, ufuna abantu abamnyama bahlale bevandezelwa, akabafuni lapha e-America. Ngokukhuluma kwakhe ukuqalisa impi yokuthi abamnyama labamhlophe balwe, njalo abamnyama kababuye lapha bavela khona.
Engabe kuthethe ngapi lokhu? Ubona ingani abantu laba, abantwana laba abakhulayo bayizuza limfundisi yokuthi beqhubekele phambili ngalokho okwakusenziwa kudala lapha e-United States kanye lakho e-Africa okobandlululo?
Ushahalo indawo akhulele yona bayithi kuse-South ngapha e-America, Southern America, yindawo okwakusenziwa khona i-slavery kakhulu. Abantu abamnyama bebulawa kulama-organization kuthiwa ngama-white supremacist, abona abantu abamnyama hayi abantu abakhangelelwa phansi abafuneki. So ekukhuleni kwakhe I think bebona efunda ebantwini abadala, njalo lezinsuku abantwana bayabala kwi-intanethi lapha. Nxa engafuni ukuyadinga information uyayithola about i-Rhodesia, ukuthi i-Rhodesia amakhiwa ayesenza nabantu abamnyama abale, njalo e-South Africa ufuna amakhiwa ayesenza nabantu abamnyama. So I think ube kwaza kwenzayo lapha thina sihlala khona semadolobheni amakhulu. Emadolobheni amakhulu sokulabantu abaningi asebefuyile abavela emazweni athiyeneyo, abamnyama abavela e-Asia, avela e-Middle East. Sokuhlangene sokusiba ngcono. Kodwa bakhona abatshengisa ulibandlululo even kunjalo. Uyakubona nxa ungena kuma-restaurant udinga ukuthi udle, wangena ezitolo uyabona indlela abakuphatha ngayo, ungena ebhenki indlela abakuphatha ngayo, emsebenzini khona indlela abakuphatha ngayo. Bakwenza ubandlululo lakhona lucacile, kodwa uyakubona ukuthi lubandlululo. Ungaphuma emadolobheni amakhulu siye emathawni amancane, lapho-ke ku-very clear bakwenza egcekeni ukuba nabantu abamnyama sibafuni kababuye lapho abavela khona.
Ngemva kwalesi sehlakalo ungathi abantu abamnyama bayesaba yini?
Ukuba umuntu omnyama sokusesabisa lapha e-America insuku zonke. One, nxa ukhumbula kule izehlakalo zamapholisa ezidubula abantu abamnyama, kube yona lesanzu kwenzakala few days ago, umuntu ongene e-church wadubula abantu abazikhonzelayo e-church, edubula abantu abamnyama kuphela. I-church abantu abamnyama angene kuyo yine ngumuntu olikhiwe omhlophe. So uba umuntu omnyama lapha e-America sokusesabisa, ungabona ipholisa likumisa uyathithibala kakhulu. So awukwazi ukuthi okuza kwenzakala kuyini next ngoba ungumuntu omnyama.